ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi ukumkhetha akusoze kusebenze kodwa bona benza inkani okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecalling labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi isisenza ukuthi khona intando kaZulu ke ingenziwa lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekuhambe njani kodwa bekumethi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona kodwa kube hlulile khona lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-Triple C
selango August kuqhutshwa ukhetho laphana sekube lamameya amathathu eHarare laphana lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana
okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlongandlebe liyayo ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu e-TPC lalo lilihlongandlebe lisiya empumalanga lelanga liye entshonalanga okutshengisa ukuthi eZimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu i-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sokuchabalele akusekho amathemba kawasekho so kuyinto embi kakhulu khona lokho kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TPC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona leyo nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinda
sibona lokho sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelelwe ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na
ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize abantu sebezifaka asithi ungakhangela vele ku-TPC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-records ona lapho upresident wakhona ukuthi ungene njani akucaci abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kakucaci